Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 19 Hlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokungabi lolwazi olufaneleyo ngamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus okwenza kube nzima ukuthi zilamukele kumbe hatshi.
Vele khona kuthe kuqala indaba ye-COVID-19 emakhaya, akuzange kwaba lemfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane uminjani.
Untombazana oyethandana lelunga ledale lephalamende umnumzana Themba Mliswa waveza imfihlo zekamelweni ezivalisa ukubulala indodana kamongameli Mnangagwa izolo uvinjwe ukusuka elizweni.
Ukuhlupha ngodaba lolu ukuthi ngabantu ababili abebethandana basebeyalala.
Umhlabeleli uSoulja Love uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba ngesikhathi kunxitshwa inhlonipho induna uVezi Maduna Mafu owesigaba seMathopelele South. Sokubhubhe abantu abedlula amathumi amabili ngomkando esigabeni seTexas kwele Melika. Izigidi zaswela amandla kagetsi ngongqwaqwane ongakaze ubonakale kulesi sigaba.
Sikuhle kwachaya isteti sonke kusukela phezulu konale ku-El Paso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi azitholanga ulwazi olweneleyo lemithi yamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus eseliqalisile ukusetshenziswa elizweni. Ngakho kuza kuba lukhuni ukuthi zithathe nyathelo bani. Abanye bathi kabasoze bawahlatshwe lawa majekiseni ngoba imbiko esebulenjini ikhomba ukuba engaba engasebenzi ngendlela abayikhangeleleyo. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende unkosikazi Ruth Labode utshele iStudio 7 izolo ukuthi abemaphandleni bengaba lalo ulwazi lwemithi le ngoba lusakazwa kubomabonakude njalo lulotshwa kumaphephandaba lemaphetsheni asemakilinika. Kodwa umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izigaba eziningi zemaNdebeleni azifinyeleli lula imisakazo, ubulembu be-internet, amaphephandaba kanye lamaklinika.
Abalokwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe nxa kunga experimentelwa kibo kungaba yingozi enkulu kakhulu. Lokho kubangelwa ukuthi vele khona kuthe kuqala indaba ye-COVID-19 emakhaya, akuzange kwaba lemfundiso edephileyo ukuthi lumkhuhlane uminjani. Kungakho ke abantu kuze bekuzwisise bakuvume ukuthi bahlatshwe ijekiseni yomkhuhlane abavele bengelalwazi lawo oluqondileyo, kubanzima ukuthi bakwamukele lokho. Bekungakafiki emakhaya, besingakaboni abantu besiyahlatshwa, besingakaboni ivini lomkhankaso wokuthi kule jekiseni enje abantu ababuye bezohlatshwa. Kungakho ke kuba nzima ukuthi abantu bavumele ukuthi bahlatshwe kungazange kwaba lolwazi olubanzi abaluphiweyo okuzenza ukuthi mhlawumbe babe lentshukuntshu yokuthi bayehlatshwa. Kukanti lokuthi vele bahlatshelwani abantu abakwazi emakhaya.
Kodwa umkhankaso waqhutshwa yini okutshengisela ukuthi kuzaba lejekiseni leyi?
Abantu bakuzwa ngamahungahunga nje nxa bezixoxela kungaba semavinkilini kumbe lakwezinye indawo zokuhlangana. Umkhankaso lo waleli jekiseni kumbe walowo muthi wawusenziwa kusetshenziswa amaphephandaba, kusetshenziswa amaradio, kusetshenziswa omabonakude. Abantu emakhaya, ikakhulu nxa ngikhuluma ngamakhaya angapha ngasemandebeleni, ngenhla emandebeleni kakhulu emathebeleleni north, akula ama-radio signals, abantu abala access to ama-newspapers ngale ijekiseni. Kwesinye isikhathi singathi kabafuni, kukanti kungenxa yokuthi kabanalwazi. Lo hulumende kazange enze umkhankaso wokuthi ayefundisa abantu ngokuqakatheka mhlawumbe ngokubona kwakhe ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bayehlatshwa, kungani kumele behlatshwe, bekumele kube lama outreach meetings, abantu bezempilakahle, izisebenzi zezempilakahle zingena emakhaya zi-alaya ama-fears to abantu ukuthi mhlawumbe bengesabi le ijekiseni kayibulali. Nxa silalela okukhulunywa ngabantu, nxa silalela i-resistance abantu abatshengisa ukuthi bazabalayo ukuthi abasoze bavume ukuthi ngaso kuthiwo ngabantu ukuthi kabaqale bona phezulu ngale bazihlabe, kubonakale ukuthi awula ama-side effects lowo mkhuhlane anduba uza ngena phansi ebantwini.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni, eye-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxe laye ecingweni eselupani. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulabedlula ikhulu 120 abathelelwe leli gciwane. Njengensukwini ababanjwe leli gciwane ngabeHarare, abangamashumi afika phose ithoba munwemunye 85. Ababhubhileyo bonke ababili ngabesigaba seManicaland. Untombazana osakhulayo uSusan Mutami waveza imfihlo zekamelweni ngesikhathi ethandana lomela isigaba seNothon edalela ePhalamende umnumzana Themba Mliswa izolo. Uthe uvinjwe ukusuka elizweni ngoba usezamele abe ngumfakazi emthethwandaba. Eloba enkundleni yeTwitter, uMtami uthe ubefuna ukuya eDubai lomntwanakhe, kodwa wathi esegcekeni lendizamtshina eHarare watshelwa ukuthi akusamelanga asuke elizweni. UMtami wachaza ukuba uMliswa wayefuna ukufakela ichefu indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo wathi ulolwazi lokubhonzwa ukwenziwa uMnangagwa labasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi enkundleni yeWhite City Stadium ngomnyaka ka-2018. UMliswa ozithi ngumzukulu kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi uMtami usetshenziswa ngumphathintambo wezomvikela esizwe umnumzana Owen Ncube. UMliswa uke wabotshwa ngeviki edluleyo esetheswa icala lokubuthanisa abantu abedlula amachumi amathathu okulicala phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lanxa lezi ezinye indaba ezavezwa ngulowo ayethandana laye azikhulunywanga. Sixoxe lentatheli zindaba uLiyo Munende ongomunye wentatheli zindaba ezazikhona lapho uMliswa aze abotshwe eHarare.
UThemba Mliswa wabotshwa esekhulume okuningi ngodaba lolu. Wayesekhulume wathi yena uSislo uSusan yi-operative ekahulumende esebenza lo Minister of State Security u-Owen Mudancube. Waphinda wathi babethunyiwe ukuzomlwisa, kodwa yena wayesekwazi njalo wayesemsebenzisa ukuthi ebe lolwazi lokuthi oNcube baplana ukumenzana. Waphinda njalo wathi uSusan ulamanga ukuthi yena wayefunga wabulala umtaka mongameli Emerson Mnangagwa Emerson Jr. Waphinda njalo wathi wonke okukhulunywa nguSusan kukhulunywa ngumfazi ozondileyo ozondele ukuthi waliwe njalo thina intatheli izindaba sesimsebenzisa ukuthi sibe sibhala ngayo yena uThemba Mliso. Amapholisa wona athi esembophile embopha akazange akhulume ukuthi ambophelani kodwa athi esembophile edale bafika bathi bona bampophele ukuthi ubuthanise abantu abadlula 30 ngesikhathi uhulumende efake iziqondiso ze lockdown.
Lona udaba luka Susan Mtami lolu luhamba njani? Sizwa kuthiwa lamhlanje uke wavalelwa airport efuna ukusuka elizweni, kukhona yini okuzwileyo ngalokho?
Ukuhlupha ngodaba lolu ukuthi ngabantu ababili abebethandana basebeyalana, asisakwazi thina ukuthi oleqiniso nguphi njengoba kungani la abantu bajikelana amadaka bayangcolisana. UThemba Mliswa uthi uSusan yena usebenza lo Minister of State Security uOncube ukungcolisa. Ngapha uSusan yena uthi uThemba Mliswa usebenzisa imithi ukuzama ukuya phezulu kuze ezefike ukuba ngumongameli, ubefunga ubulala, ubefunga ukwenza so ukuningi kakhulu akusazwisiseki. Esikuzwile esiwile ukuthi uSusan namhla uke wabanjwa e-airport enomntanakhe wamiswa kwathiwa kufuze ebe yi-witness kwenye i-case. Asikazwisisi indaba yakhona ukuthi imi kanjani, njalo mina angikezwa ukuthi ucine wahamba yini, ubesithi ufunkeya kumbe eDubai, angisazwanga ukuthi ucine wakwadlula yini.
Uliyo Munende intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kolunye udaba olufanayo sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhalekhukhwini ekamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi, lelinye ikhosikazi elibikwa lichadile etshengisa ukuba ababili laba bayake beye emacansini. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lethule ingxoxo lapho uMohadi akhuluma khona lomama osakhulayo obethwe ngelithi Chevron ukuthi ufuna ukuya ecansini laye, ezwakala kulingxoxo elabantwana abancane. Lo ntombazana uthi kezwa kuhle kodwa uMohadi yena esithi ufuna ukuya ecansini laye nxa kuyukuthi usepholile. Ngomvulo kuvele enye njalo ingxoxo uMohadi exoxa ezamacansini lomunye njalo untombazana oyendileyo uAbigail Mumpande. Umhlabeleli wengoma zohlobo lwe-Zim Dancehall obedume kakhulu elizweni uSoulja Love uphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngelanga induna uVezi Maduna Mafu esigaba seMathebeleland South incitshwe inhlonipho efanayo kumbe eyesizwe eyayicelwe isigaba seMathebeleland South esebandla leZANU-PF. Abanye esigabeni seMandebeleni basole inyathelo elithethwe nguhulumende ngoba uMafu ubesazakala njengomuntu ofanele isicoco seqhawe lesizwe njengoba walwela ilungelo labantu belizwe jikelele kusukela ngombuso wabelungu. USoulja Love ubhubhe ngolwesibili njalo ubikwa ethethwe umkhuhlane wethukela. Yena ubehlabela ingoma ezingelani lokwenza lelungelo likaZulu kumbe inkululeko yabantu nje jikelele. Ukuphiwa kwakhe inhlonipho kutsho ukuthi uhulumende nguye ozahlawulela indleko zomngcwabo wakhe ngomgqibelo emangcwabeni eWarren Hills. Inhlonipho ye-Liberation Hero eyesigaba ithiyene le-National Hero yona evame ukuphiwa abalwa impi yenkululeko ikakhulu abebandla leZANU-PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losakhulayo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okuningi ngodaba lokuphiwa isicoco lesi okwenziwe uSoulja Love.
Into eqakathekileyo eyokuthi uZulu kumele ahlale phansi ayikhangelisise ngoba ye uSoulja Love uyadeserva ukuthi abe yihero njengoba wayengumuntu owaye-unifying factor njalo engowentanga yethu osakhulayo ngoba i-hero status yaseZimbabwe ivele kade ingamiswanga kakuhle iphonga ukhangela ama-old age wodwa nje silaba abaphilayo khathesi singathi ngama-living heroes kanye lababhubhileyo singabathi ngama-late heroes. So kuqakathekile ukuthi uZulu laye naye athave njengoba usojela vese declarewe i-national hero ngoba wayehlabela ingoma ezazibamba uZulu intanga abasakhulayo njalo egwanisa ukubuthanisa abantu abaningi obokuthi even ama-politicians babe sehluleka ukubuthanisa abantu abaningi kangako. So hayi into enhle kakhulu eyokuthi uhulumende ubone ukuqakathekile ukuthi bamenze i-national hero.
Njengomuntu okhanya ebethandwa kakhulu ngabanengi, ungathi ube lo mthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo?
I-influence kaSoulja Love ibe inkulu kakhulu njalo ikhatha across the divide. Kade kungela abantanga abasakhulayo bodwa nje ayoba-influence, kanye nabadala kanye nabancane kanye nabaphakathi laphakathi, ngoba ingoma zakhe nemiculo yakhe yayibamba wonke uZulu, ibamba wonke umuntu. So influence yakhe yayikhatha across ama-age wonke, kusukisela kwabobaba kanye nelabo abasakhulayo. So ube qakatheki njalo role model in terms yezekucula ku-generation yethu, okuba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sesilahlekelwe ngomunye owayelithalenta elokusebenzisa umculo ukuthi afake ama-message kuZulu, akhuluma eloZulu.
Sesingabona yini mhlawumbe ngelinye ilanga uhulumende senza okufanayo, mhlawumbe sipha umhlabeleli omkhulu inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero?
Yes, sibili sokutshengisela ukuthi sesizabona abahlabeleli abaningi bephiwa inhlonitho yokuba ngama-national heroes, ngoba abantu abafanana nabo uMoyo Oliver Mtukudzi vele babedeserve ukuthi badeclare ama-heroes, kanye nabo ababesenza ezoku-actor oGringo siyakwazi ukuthi labo babedeserve ukuthi babe ngama-national heroes, ngoba ukuba yi-hero ayisondaba yokuthi walwa impi kuphela, uyabe uyi-hero kukhategori yakho omi kuyo. Kulama-hero ama-human rights, kube lama-hero ukucula, kube nama-hero zoku-actor, kube nama-hero ezokusebenzela uZulu kanye nokubamba umphathi. So munye namunye uyabe eyi-hero ku-department yakhe ayikuyo. So sikusela kathi sibona ukuthi uhulumende usezaqakathekisa abezomculo abaculayo ababa ne-influence ukuthi nabo badeclare ukuthi babe ngama-national heroes.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ngesizwe inzwisa yengoma kaSoulja Love.
Bye bye patino jawwa ikuti bangi bajo dino jorwa moduri ofunge tiki jarwa argo si jaga wina asinge mchate mane dina unange kanzi musu wechina.
Kwa manje lesikhangele eziphuthumayo vela amaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve umnumzana John Mangutja wethule umbiko wakhe we-monetary policy lapho azise khona ukuthi sokuzaba le mali entsha i-$50 ebambeneyo, njalo uZulu sezavunyelwa ukuthatha imali efika inkulungwane ezimbili $2,000 ebhanga ngalanga linye. Iphephandaba le-Daily News lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,500 abetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ababotshwe ngolwesibili nje kuphela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello basakazi ba Studio 7, ngisithi ukulibonga oqala ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Njengoba liyini abameli bethu, thina sisezihlahleni khonapha sizwakala ngamalizi kuphela, alisazi. Kodwa hey, hayi, sesikhathele bantu benkosi, sesikhathele. Sicela ukuthi ngicela umlayeza lo ufike khonale kupresident weZimbabwe. Sesikhathele impela ngokuhlala egangeni. So kugile egangeni njengehloka. so hantwa kumbeni asibo bantu asizakwazi ukuthi senze njani ngoba ilizwe lakithi hayi liyasiphika zele kubuza abantu abangasifuniyo lakathesi lonke bangasifuni angisoze kukhuluma igama lami ngoba ngakhuluma igama lami ngadingeka mbulawe njengoba bebulala hayi sesikhathele sesikhathele ukukhuluma iqiniso sicela lingabameli bethu kwangapho amazwi liyafikise kibo labo bantu iqiniso sesikhathele ngikhuluma nje nisekutswana kodwa nisuka eZimbabwe lokuya ekhaya akuhambeki imali abathesta ngazo zinkalakatha zezimali zokuthi yize zingakufikisa ekhaya abantu ekhaya basezindlini lokhu ebengezelela ama-lockdown abo abaningi bantu sesikhathele sicela lingenele bantu bakankulunkulu ngoba abantu bayafa abantu abafayo sithumathi eZimbabwe abanye badliwa zingwenya abanye bathathwa ngamanzi abanye babulawa ngabantu bechapha amabhoda abantu beZimbabwe abalameli asesikhathele sesifuna ubuyele ekhaya manje siyazibuza ukuthi kubuyele kanjani kungahlalekile ekhaya ngoba le gangeni lapha abatswana basasiboni njengabantu nginje nje ngingumhlabeleli basakazi bami okokudala uba likhonapho lamadlaladami liyawezwa kodwa phelela enhliziyweni yami aphelela ezihlahleni le ngoma ezifika about u-40 something ngizihlala ngizibuka kuphela efonini kodwa ngiyahlupheka le instrument full kit kodwa uthi ngehlala ekhaya kuyangisinda ngizakwenzani ngaze ngenza amashow akubuyi bantu ungayisika ukuthi banizonda abalamali hhayi sesikhathele bantu bakithi ilizwe leliyana shuwa hhayi ababusi balo abalazwelo kodwa hhayi unkulunkulu uzababona unkulunkulu uzababona ngoba inyembezi zabantu sezigcwele imifula bona behlaba bekhomba ngophakathi ngiyavalelisa ngiyabonga
ye linjani studio 7 nginengikhulumayo ngumoyo ngikhuluma ngisetsholotsho ngifakile ama-audio amangu-2 engazi ukuthi liyakhitha uhlobo lomuntu uthi ukhulumani ngikhuluma ngayipha indlela inelethi umuntu engakukhuluma noma kuyena ofuna ukukhuluma ibhayibhili isitshelile ukuba kuzaba kuni ozothatha indawo ekuphileni kwesikhathi ikakhulu amazwe omhlaba politically amazwe omhlaba economically amazwe omhlaba social amazwe ekhaya phenomenal konke nje okwenzakalayo emhlabeni sokutsheliwe ukuza kwenzakala akuhlekanga ingaze likuthule ngilitshelile mebe ngifuna uyivezele eyinye into lizifihlayo mbethwa lingazikhulumi yini elizifihlayo ezenzakala emhlabeni ayisikuthi lani Studio 7 ndingcono kule radio Zimbabwe kalingcono hayi lalukukhona elikufihlayo lawutsheliwe abantu ye abantu babona ngani konke liyawukhuluma cela ukuthi-ke nxa ukuthi liyawukhuluma konke lokukhuluma cela kube lisitshele ukuthi owabhomba i-Oklahoma mbani owabhomba i-trade center mbani so laphana kule propaganda eyakhulunywayo laphana so kuningi okwenzakalayo ukuthi ungakhuluma iqiniso uyalahlekelwa umsebenzi asikuthi Studio 7 ikhuluma iqiniso ngazo zonke izikhathi hhayi so mina ngilethile umbono ukuthi ngilitshengise okunye okucathile elawukhulumiye ukuthi ikakhulu ngo-president we-America u-Donald Trump ukuthi yindaba okhe ngafuni ukuthi wathi ama-election was rigged mina ngiyavuma ama-election was rigged la kuye ama-election was rigged so-ke ngiyavuma ukuthi ama-election a-rigged wasibili ngiyakuvuma lokho so ngesizathu esithile ukuthi ena kasahamba ngendlela leyo ama-masters akhe wayefuna ehambe ngayo wamenza kwenzela bamrigela-ke bamkhupha-ke yangangeni i-second term so-ke hhayi akulankinga noma ningabalanga naso-ke indaba unkulunkulu ukuthi i-amerika yiyo ezabusa umhlaba ewonke noma siyakufuna noma sesikufuna yeza busa umhlaba wonke ucinene hhayi mina ngumoyo ngake ngizitho ibizo lami ukuthi ngubani kodwa kumangalisayo lonke bantu bakithi kukhanya ilalela izinto ezivela emakhiweni lise sihlandela iziqondiso ezivela emakhiweni njani nxa kuliqinisa ukuthi i-AIDS yayenziwa amakhiwa ukuthi kubulaya abantu abamnyama i-corona-ke iyenziwe ngubani njengoba kuyacaca lapho ukuthi i-corona yaqala se-china khanya ngani i-corona layo yenziwe i-army yaseKorea so-ke kule thuba elikhulu ukuba kukhona umdlalo odlalwayo kukhona umdlalo odlalwayo bengayenza njani into ezibehlulayo amakhiwa bese befuqela thina sesebenza into ebehlulayo amakhiwa sebefuqela thi besele umuntu okuthi behlalisa umuntu wonke ekhaya njani abasekele sife ngoba bakwenzile vele injongo yabo ngeyani basekele sife ngikhuluma lani Studio 7 lingazakani kalifundanga nalikwazi liyakwazi ukuthi kule prophet esisebhayibhilini esikhuluma ngezinto ezinjalo yini ngoba mbona phembuphembulu kufikela lo lonke litshekela one down likhala political side kali khangela ukuthi uNkulunkulu uthini ngesiphetho se somhlaba upresident weAmerica indaba egesalela esikhundleni asikho into egesalela esikhundleni kefuba upresident oqala phambi phapha uhulumende owuqala ozabusa umhlaba wonke yekho kwalisitheli injongo yecorona ukuthi kwenziwe iOne World One Government ezabusa umhlaba wonke kube le currency eyodwa kube le church eyodwa kube le mali eyodwa kube lo hulumende oyedwa so yinjo ngobona ukuthi uDonald Trump egesala ngamala lokhu ukuthi laba journalist anjani laba scientist anjani laba dokotela beAfrica balale dokotela basemakhiweni njani kanti bale lifundele lifundeni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izigidi zabantu besigaba seTexas ziphakathi kwengozi ebangelwe ngungqwaqwane ongakaze ubonakale odabule impompi zamanzi wawisa lamagetsi wabulala abantu abedlula amachumi amabili bebulawa ngumqando. Isigaba sonke esilingana lelizwe leZimbabwe siphakathi kwalolu dubo. Abanye sebesuke ezindlini zabo ngoba amanzi esegeleza ezindlini ngenxa yempompi esidabuke ngoba amanzi abesengama ice athi lapho encibilika adabula impompi zamanzi. Lesi sigaba sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster ngesiNgisi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala khonale eTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
Yebo bakandi, hayi umumo wamakhaza mubi sibili kakhulu lapha eTexas. Kukhanya ngathi bathi laba bahlala lapha akukaze kube khona okunjengalokhu. Angithi kwesesikhathi kuya kube lula nxa kuyikuthi esinye isigaba sitshayiwe esinye sisale. Kodwa kathesi kuhle kwatshaya isteyiti sonke kusukela phezulu khonale kubo-El Paso kuze kuze phutsha ngapha ngaphansi e-Houston, e-Galveston. So ke kuthi ke kunjalo kungasiso snow esincinyane ngoma areas kusukela khonapho ku-5 inches to 8 inches kusiya ku-10 kusiya kuphezulu. Inqumbi yomqando makhaza lawo. Yikho ke okwenza kukhanye kusiba nzima ukuthi kusebenzeke. Ungakhangela nxa sokugodole kwaba njalo kuvele khona kuqale ngomqando phambili kwangathi kuyaqanda kwangathi kuyakhifiza. Sesisithi siyabuya ke isinow lesi asisancibili sesizihlalela phezulu laphana. Kusho ukuthi khona isteyiti sonke kumbe usedorobheni kumbe usemakhaya kugodole kakhulu. Okwenze ukuthi nxa kugodola kunjalo bese kubuya kucitsha amagetsi ngoba amagetsi lawo abesethwele intaba zesnow, amanye sesiwa, amanye sefreezer lawo segodole. Ngoba lapha eTexas kuvele khona kakugodoli. Nxa kungagodoli bese kugodola kusuka kugabhele amagetsi. Yikho okwenzakeleyo.
Kanti vele bathi kuyini okubangele ukuthi kube lo dubo lonalolo?
Okwenzakeleyo ukuthi yikho khonokho ukuthi amagetsi ngaloko okwesilungu abathi asuke aba overwhelmed. Agajelwa ngoba yiloo lalo umuntu efuna ukuthi athole ukutshisisa indlu yakhe then amagetsi asesiwa lokho ekhaya esitshela ukuthi asewile abesesiwa amagetsi esehluleka ukuthi anelise izindlu zonke ngasikhathi sinye ama-companies wonke ngasikhathi sinye. Yikho okwenza ukuthi kubonakale lapha eTexas kusiba lo mqando omkhulu onjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwakhe lamhlanje, lesikhangele inhloko zendaba. izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokungabi lolwazi olufaneleyo ngamajekiseni okwenqabela igciwane le-coronavirus. Untombazana wayethandana lelunga ledale lephalamende umnumzana Themba Mliswa izolo uvinje ukusuka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu yilakho ukuzilalela ekulenjini ku-www.voandebele.com.